njengoba ndale NDC thina into okuthiwa yi-corruption asifuna kuyizwa. Wonke umuntu osebandleni lethu yakwazi khonokho. So nxa kuwukuthi bekuludaba lokuthi kule corruption, ngilethemba ukuthi ibandla izathatha amanyathelo okumele bawathathe ukwenza ukuthi ivikele udaba lwe-corruption, ngoba sonke siyazi ukuthi udaba lolu selubulele ilizwe and njalo abantu abaningi bayayekelwa besona besenza leyo corruption. So ngethemba ukuthi hhayi abakuxotsheleyo ayisiyo corruption, let's hope ukuthi baxotshele nje ngokuhlukuluza. Nxa ukuthi bayahlukuluzwa njengebandla, sizathatha ipasikweri semhambise emakhoti ukuthi siyecubungule ukuthi ubahlukuluza ngaliphi.
Siyabona ukubana yena umphathi ntambo ukasukuwere ungani laye azimhambeli kahle lapha. Lingathini lina nxa selibone sethatha inyathelo elini?
Sithi thina laye uza kukhansili yakoBulawayo kulezandla ezingcolileyo, ngoba vele yena ngomunye wabahuquluzi abantshontshela izizalwane zaseZimbabwe behlala beyintshontsha njalo kababusha. So sinethemba ukuthi laye ukasukuwere kumele ukuthi abotshwe, abotshelele i-corruption.